ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i-opposition izabuyela iqine ibe indlela eyiyo eyiyo yona ngo 2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time kuhistory yeZimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalaba abantu abakhangelele abasebenza ngama pro-democracy movement kukhangeleleke ukuthi iZimbabwe engxenye mhlawumbe ingathola isisombululo kusiya phambili.
Mnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ungani kuzathwalisa nzima yini ibandla leZANU PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda ngiyamuzwa uyakhuluma ngihlalela la ayisiwo mkhonto eminingi ebulala isilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu, ayisiyo ezagwaza isilwane, ingagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Ngawe ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo. IZANU PF ayikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population, yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million, yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year lakathe siyiyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, kabakayivota abanye abantu, lokhu besebenzisa bona abantu. Ngakade i-MDC ivotelwe ngabantu abayi 1 million, bacuphelene bonke ku 1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100, babe ngu 15 bonke babuyele ku 1 million khona phangqe. IZANU PF iwine nge 1.5 million iyasali lokho injalo le 1.5 million eyayibambileyo.
Hayi, kuyevakala nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Ukomrade Mdala ulibala into eyodwa. Into esuka ilibala ukomrade Mdala yikuthi kulabantu abangasake bavote ekugatsha olutsha, kulabantu akade bengavoti ngoba bebecululwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbano omele akhokhele njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngapha. Ukomrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula kade sibona bodwa bahle phana nsuku zonke kupolitiburo siyananzelela. So ngibona nganase isilwane esesi laso sizisenkinga lazo, okutsho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesizidala, asisela mazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uyakukhombeza Mlala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamahhovisi kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka baluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo isoyicele futhi bayaphunguka. So ngibona ngani i-analysis yakhe ayikho ayinconcede ukuthi kuleli generation yabantu abatsha abayibo kade simbona ubebhizi bona bezama ukuthi bababuthelele. Kanti labo bantu abatsha ngabantu abatsha esikhuluma ngabo abafrustrated, abangelamsebenzi, abafundileyo, ababelesikhwili ngemayelana leZANU PF.
Ye, ungasipha ke
yakho zile siluvodoza. Hayi, akunjalo vodoza, lesi silwane okukhuluma ngaso ayisiso leso sisabangelayo. Anyway, uthi khona kulabantwana abatsha abazalwayo, abantwana abatsha abazalwayo abazalelwanga i-coalition, abantwana abatsha abazalwayo abazalelwanga ama-opposition, neither ubazalele iZANU PF, ngabantwana abakhethayo napho abafuna ukuya khona. Ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namuhla, yinto esadabuka lathi siyifica injalo. Obabamkhulu kasizalu bazalwa, obaba bazala thina lasesizela abanye siyaqhubeka. Okuqakathekile ukuthi sibangaki balabantu abangani. Ukhuluma ne-coalition kade sigayeka abakafiki lokungena nje ofuneni abangani, sebehlele bangelana bengaphandle ukuthi imbani ozakhokhela. Ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbani ozakhokhela, lakathesi ngamabala iZANU PF iyakwazi ukuthi lo mgaki, iZANU PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili, iZANU PF iyakwazi ukuthi youth ile women's league. Bona lakhe singabakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth, ngubani ozakhokhela i-women's league.
Mnumzana Sibanda uthini wena? Nanku ubaba uMlala uyakhuluma ukubana hayi isilwane lesi lokhu siluma.
Isilwane lesi lokhu esiluma kangeyali. Into eyenza silume yikuthi kabe kungela abazingeli abaphethe imikhonto, abazingeli bebexabana bona bodwa. So nxa abazingeli sebebuyisene bavumelane ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi ngela ngisibona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya isona sona ngwasi sanesi bavele bona bayadlephana bona ucomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayathrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphumele sisombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba izalo PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and kabafuni ukuvuma ukuthi sebekhulile njengoba kade salandela ubaba Umlala ukuthi sebekhulile labo kabahambe bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sathi ilizwe lade ngabantu abatsha silise phambili.